uvulela iUS dollar ukuthi lisebenze njalo okusemthethweni ngibona njengani ukuvuma okwe-reserve bank ukuthi i-SI 142 ibingasebenzi ngendlela ababeyikhangelele ngayo. Owaqala akula mali eningi abangayinika abantu, sibona ukuthi abantu baye befuna i-cash ukuthi bathenge ngayo, i-cash yangkhona iyasilela. Kodwa okwesibili sibona ukuthi i-ZIM dollar belisehla sibili belilahla amandla ngendlela esabisayo, ukuthi ngibona njengani i-reserve bank isibona ukuthi engxenye aloba bengalethi US dollar kungastabilize mbijana ama prices njalo kunganceda ukuthi abantu bengadingi i-local currency njengendlela ababeyidinga ngayo khathesi ukuthi basebenzise njengoba bekusalelwe ukuthi abantu basebenzise i-US dollar.
Izinto ebezisilela elizweni ezifana lamafutha, ezimota kanye lempupho sesingabona kusiba khona yini?
Angiboni ukuzaqeda indubo zethu ezempuphu lamafutha awe diesel lepetro ngoba kulokuningi okumele kwenzakale nxa sikhangela ama-policy issues lapha. Kuza stabilize mbijana i-currency ukuzenza ukuthi into ebesezisilela emphakathini zibe khona ngoba abantu baye belethembele ukuthi bengadingi US dollar kumbe bengathengisa nge-US dollar bayakwanisa njalo uyo woda into zabo. So ngibona njengani into ebezingekho zingakwanisa ukuthi zibe khona mbijana emphakathini kodwa awuqeda indubo zethu lokhu okulethe US dollar.
Kutsho na ukuthi ezinye imali ebezisetshenziswa ngalesiya sikhathi ezifana lerandi, amapula lezinye lazo sezingasetshenziswa?
Owakhathesi njengoba kungela statutory instrument kumbe kungela mthetho osekela istatement lesi esereserve bank, awukacaci ukuthi lama runs kumbe amanye ama currencies azavunyelwa na. Ngokubona kwami bekumele bewavumele ikakhulu ama runs ngoba i-trade relationship yethu le South Africa inkulu kakhulu ukuthi bekumele bavumele ama runs, kodwa kuyabe sokumele sibone nxa kuyikuthi umthetho wangkhona osekela i-press statement les ungaphuma ukuthi baye bekhuluma nge-US dollar kuphela yini kumbe baye bekhuluma nge-US dollar labanye njalo ama-currencies.
Yinto enhle yini le emele ithakazelelwe nguZulu?
Ukubuya kwe-US dollar lokhu ngibona njengani kuzaletha ubunzima obukhulu ikakhulu ebantwini abangayenelisi ukuthi bazuze i-US dollar kumbe bathole i-US dollar ngoba into eziningi besethengiswa nge-local currency kumbe abantu abaningi ama-salaries abo aku-local currency. So kuzavuselela njalo udaba loluyana olwama-civil servants lokuthi aloba uhulumende adinga indlela ezokuthi ababhadale ngama-US dollars ngoba into zonke ziyabe sezithengiswa ngama US dollars.